into edanisayo kakhulu uthi ungazi kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe. Kuyadingakala sivile ukuthi ube le-investigation. I-ZAC kumele idingisise ukubana yiphi political party yenze ukuganga khona lokho behle banokuma-by-elections. So i-ZAC lomlando khonapho lezi mabi Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani. Xa besehluleka bona kusukuzadingakala ama-international institutions ukuthi angenele ngoba kwesi sikhathi kuba nzima ubana nxa imbuzi zihlaselwa likhanka ubana kubizwe likhanka ubana lidingisise ukuthi ubana ohlasela imbuzi. So kuyabe kuqakathekile ukuthi xa kusehlula locally kungenele sibili ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani. Njalo ngoba nokwenzekileyo khona lokhu, which political party is it, the ruling party is it, state resources and so forth, kube le proper investigation.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu-PF abenze lolu dlakela, kanti abezanu-PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu-PF?
Ayikwenzile kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala sibili ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kungana kube le mpumelo ekhanyayo. Kudingisise sibili even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani. Because neqiniso these days phela kulamafoni, kulamakhamera. Leqiniso ukubana ukhona othethe i-video. Kukhona ubufakazi ukubana ngubani okwenzileyo khona lokho. But okuqakathekileyo i-investigation yokucubungula inizima be Human Rights Commission kumbe imihlanganiso engaphandle kwelizwe ekhangele ezamalungelo loluntu.
Iphephandaba le-The Standard Inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu-PF uBabu Chiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo. Ayisiko ukutshotshozela uDlakela yini esesilubona lolu lokho?
Ya, hayi amazanjalo sibila jojozela uDlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele uDlakela. So yinto sibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, into engavunyelwa umthetho, into ejojozela ukuba nabantu belwe ukugcina kusiba loDlame. UDlame lwaseRwanda lakubo Burundi lwaqalisa njengakombusazwe bejojozela abasekeli babo ubana belwisane. So ukujojozela kunje sibili kumele kube lokujeziswa emthethweni